isendaba ku VOA Ndebele. Hola mungela emsakazweni ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 7 lwezi 2019 ngokhipstube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi kuzaba nzima ukudinga odokotela kulandela ukuxotsha kwabanye abakhalala umsebenzi.
Okokuthi abanye odokotela sizabathola ngaphi uma kungaba bonke laba abathoniswayo bengaxotshwa? Le yinto enzima, yikuthi nje thina silandela umthetho.
Odokotela bathi kumele uhulumende akhulume labo hathi ubaxotsha umsebenzi.
Ukuxotsha kwabodokotela lokhu aso solution iproblem ekhona ku-health health system ilokhu ivaliwe ngenxa yokuthi odokotela bakho. So ukuxotsha kwabo ayisukuthi sokuzaba ngcono.
Izisebenzi zikahulumende zisola amapholisa avimbe ukuthi zithengisele emgwaqweni izolo eHarare.
Amapholisa agcina esiyalela ukusubmit i-petition yethu. So thina asazi ukuthi amapholisa lawa kathi kuhamba njani, ngoba at first basivumela, ekugcineni sebe siyalisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi olubona ngokuqatha odokotela ole Health Service Board luthi kuza kuba nzima ukudinga abanye odokotela abazasebenza ezibhedlela zikahulumende kulandela ukuxotshwa kwabakhalala umsebenzi abedlula amathumi ayisikhombisa. Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wehlangothi lolu, uthi balandela umthetho ekuxotsheni odokotela abakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Uthi kukhangelelwe ukuthi odokotela abangamakhulu amane bazathoniswa amacala okukhalala umsebenzi mhlaka 3 ngoMpandula.
Kunzima ukuthi ngisho ukuthi bangaki odokotela abazaxotshwa, ngoba ukuthonisiswa asiyo i-Health Service Board ethonisisayo. Kulama-disciplinary authorities abenza njalo, guided by i-ofisi ka-Attorney General. So singeke si-predetermine i-outcome yama-hearings. So angiyeke ngibe kwazi ukuthi bangaki odokotela abazaxotshwa, kodwa engikwaziyo ukuthi amadokotela abazathoniswa bangamakhulu amane lamachumi amahlanu.
Lingabaxotsha babasikhosana pho lizathola ngaphi abanye odokotela?
Okokuthi abanye odokotela sizabathola ngaphi uma kungaba bonke laba abathoniswayo bengaxotshwa? Le yinto enzima, yikuthi nje thina silandela umthetho wokuthi abantu uma bengabuyanga emsebenzini okwamalanga amahlanu kusiya phambili, kumele sibathonisise. Ukuthi bazahlawuliswa njani yiko okungasitshela ukuthi bangaki odokotela abangasala besebenza kumbe abanye abangaxotshwa, kodwa ngeke ngitsho ngaphambili kokuthi siqede ukuthonisisa amacala abo lawo. So yiko nje engingakutsho.
Bangaki odokotela okumele libathonise?
Ukwengezelela kulokho engikutshiloyo, amadokotela esilawo ku-Ministry of Health bayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisithupha lanye. Lokho kusho ukuthi abakhalala umsebenzi bangamakhulu amane lamachumi amahlanu phakathi kwamadokotela ayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisithupha.
Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wohlangothi olubona ngokuqhathwa kwabodokotela olwe Health Service Board, sixoxe laye eseHarare. Udokotela Mthabisi Bhebhe, okunhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi uhulumende kumele ayekele ukuxotsha umsebenzi odokotela abafuna kukhuphulwe iholo labo.
Uhulumende usuke waxosha odokotela abayi-75 out of itotally yabodokotela about 1628 in Zimbabwe. Kasikwazi ukuthi kwenzeleni, udokotela kade bekucela uhulumende ukuthi bebhadale imali ekwanileyo.
Kwini eliza kwenza dokotela kulandela okwenziwe nguhulumende?
Ukuxoshwa kwabodokotela lokhu aso solution problem ekhona ku health system ilokhu ivaliwe ngenxa yodokotela bakho. So ukuxoshwa kwabo ayisukuthi sokuzabangcono. Lokho kuwesena isituation. Thina esikubona kufanele kwenziwe igovernment ukuthi kumele bebuye ku-negotiation table, sikhulumisane, sivumelane ukuthi odokotela kumele bethole isalary ekwanayo ukuthenga izinto kuma-markets, izinto sezithengiswa ama-prices angkhona at an interbank rate. So isalary kumele ukuthi uhulumende ebuye ku-negotiation table ezosinika yona. Thina njengabodokotela i-position yethu ayikatshintshi. Lokho sidimanda a fair living wage.
Udokotela Mthabisi Bebe, ukunhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Health Service, Zimbabwe Hospital Doctors Association, sixoxela eHarare. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isisole amapolisa ngokuvimba ukutshengisela kwezisebenzi zikahulumende izolo zikhonona ngeholo eliphansi. Amapolisa abephe izisebenzi lezi imvumo yokutshengisela emigwaqweni kodwa asejikisa azidudula embuthanweni wabo lowo khonangale-ke eHarare bebejonge ukuthi bafole ezidaladini betshengisa ukuthi bafuna imali ikhuphulwe. Umnumzana Mthuli Ncube, izisebenzi zikahulumende eziningi azisayi emsebenzini zisithi kazila mali yokugada amabhasi lemijova. Sixoxe lesiphathamandla se-ATUS umnumzana Nation Mutsitirwa.
Into leyi isizwisa ubuhlungu kakhulu ngoba singakhangela i-Apex Council yachela amapolisa sanika imvumo yokuthi la simatshe sisubmithe ama-petition ethu. Kodwa namhla ekuseni lathi kade sithaba kakhulu sibona amapolisa kuthi ano bazasiprotekta kungangeneli abanye abantu bangaso zisebenzi zikahulumeni. But ekugcineni sesifuna ukuyosubmitha i-petition yethu, amapolisa agcina esiyalela ukusubmitha i-petition yethu. So thina asazi ukuthi amapolisa lawa kathi kuhamba njani ngoba at first basivumela ekugcineni sebesiyarisa. So thina njengesisebenzi kahulumende njengama-teacher into leyi iyazizwisa ubuhlungu kakhulu.
Sibone belidudula lapha belithwala omasaraure mbone bethwelwe ngamapolisa kalitshaywanga akulobotshiweyo.
Hayi, akulobotshiweyo kodwa thina besifuna ukudlula ukuthi siyosubmitha i-petition then bagcina besithwala and ukusithwala kwangikhona awasithwale ngendlela engaso right kakhulu. And lathi besithi abantu laba bayasivikela bayasiprotekta but ekugcineni sigcine singaba ngama-victims. And thina ezisebenzi zikahulumende besibaluthwani esigombeethu ngamapolisa lawo. So at the end of the day sigcine sithi kanti amapolisa lawo yibo yini sebedemonstrator phezu kwethu kodwa yibo basinika imvume yokudemonstrator. So asazi ukuthi senze njani sezisebenzi zikahulumende ngoba singahamba kuma-negotiations akula into ephumayo. Ukuthi sisubmithe i-petition indlela e-right akula into ephumayo. So sesiphila yini njengama-slaves esilizweni leli leZimbabwe njengesisebenzi sikahulumende.
Njengababalisi mnumzana Mutizirwa, ungasitshela ukuthi khathesi lihola malini njalo lifuna yengezwe ifike kumalini?
Imali esiyihola vele akula lutho, asiholi lutho, asiholi nix. Ngoba imali esiyifunayo thina asifuni ukuthi basingezelele imali. Hayi, asikho esikufunayo. Thina sifuna basinike imali yethu kade siyihola kudala $500 bayirete ne-interbank rate the way ebeyenza ngayo kuma-services onke e-government.
Umnumzana Nation Mutsitirwa yisiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi emaphandleni e-ATUS. Ubexoxa lo Ntungameni Nkomo we-Studio 7. Asenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngodaba lolu. UZulu laye usole amapolisa esithi alubandlululo nanku evumele abasekeli bebandla le-ZANU-PF ukuthi batshengisele phezu kwezithezo zenotho kunsukwana ezedluleyo. Sixoxele sakamuzi umnumzana Khumbu Ncube.
Kulobunzima mpela ngoba nxa kuyikuthi ugovernment iyo esehluleka ukuthi ihloniphe ilungelo loluntu kunzima kakhulu ukuthi abantu kazana bazaphila luphi uluhlu lokuphila. ngoba singakhangela manje nxa kuyikuthi abantu bafuna ukutshengisela ezitradeni bekhonana iholo abalihola kodwa bayazinjwa bayatshaywa bayabula benziwa nje konke okubi njalo okubuhlungu kumphakathi yabo kodwa ongangokuthi okwenza bethi bayatshengisela emgwaqweni asikho ukuthi ukulo muntu ongakubonile ngitsho lo mntwana weprimary uyakubona ukuthi ngelungelo labo bafanele bekwenze lokhu ngoba ungakhangela manje amagetsi asela direction ukuthi nana ayimalini asakhanya ukuthi ahamba nina kuyasikhathi bani amanzi yonke into ngithole sinkwa nje yonke into ikhwelile kodwa iholo labantu kalikhweli and then benqabethi bayatshengisela bayatshaya okungaba ngokuthi kusobala nje ukuthi igovernment yeZimbabwe izele kayilalo inhlonipho ebantwini injalo kayilandaba lo muntu ikhangelele nje ukuthi ibona baziphilele ngcono than umuntu kazana oseZimbabwe.
Kwenziweni pho Ncube, singaphuma njani emadakeni angani?
Ukuphuma emadakeni angaka lokusokudinga uNkulunkulu ngoba ungakhangela umbuso weZANU-PF ngowamandla babusa ngodlili okungaba ukuthi isizalwane sonke seZimbabwe esifisa ukuthi ngabe siyakwenza siyabula ungavele ukuthi uvuse ikhanda liyabula okuvele lithi nje liyazama ukuthi litshengisele nje ngento yokuthi lilesisolo kufuvele inyamalale livulayo kumbe livalelwe emajele okungaba ukuthi kuhlukumeza nje sonke isizalwane seZimbabwe but engubona kufanele kuphela abantu bengasakwesabi ukuthi besabe ukuchaywa ngoba lanxa singachaywa ngoba sichayiwe ukuphela nxa ungeZimbabwe vele sokunzima ungathwalanga so konke ngokuthi abantu kabaphume ngobuningi bawo siphumeni ngobuningi bethu nxa kube konke sikwenziwayo sikwamukele ngoba vele ukuhlala sithule akukho kuzasisiza ngoba vele kuvele kubuhlungu loba singenzanga lutho ukuthula kakuncedi singaze sithule siyafa ungakhangela abantu abashela emingceleni yamazwe bezama ukuthi bayezama impilo yasuka ekhawuthi nzama ukuyale ubanje zingwenya ubulawe ngabantu bezama ukukubamba nje bekuthathela imali uhlale ekhaya uyafa ekhaya ungabanjwa inyongo uyafa ngoba ukhangele odoctor ba striker uyaqonda ku city sibedlela
umnumzana Gumbu Ncube isakamuzi eZimbabwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Gomo we studio 7 Ngesikhangele indaba ezigamukayo namhlanje kumaphepha ndaba nemsakazo etshiyeneyo. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa izolo wenze umhlangano namakholisikazi ezinduna eMashonaland West lapho kukhulunywe khona ngenhlelo yokuthuthukisa izabelo. Iphepha ndaba leHerald libika ukuthi imihlangano efanayo izakwenziwa kwezinye indawo ngesikhatshana esilandelayo. Abantu abaningi bathi izifuyo ziyaphela emaphandleni ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Kubikwa njalo ukuthi le nyamazana zasendle ezigoqela indlovu, amadube, imvubu, inyathi lezinye sezisifa okumangalisayo eWange National Park leManapools National Park. Lokhu kubikwa yi-Associated Press. Iphephandaba le-News Day libika ukuthi umnumzana Elijah Magomo umantshi odonisa icala lobukhohlakali elika mnumzana David Palanyanyatwa wehlulekile ukuya emthethwendaba izolo. Lokhu ngokwesibili ukuthi umantilo engathethi icala leli elibhekwe nguPalanyanyatwa owayeyisiphathamandla sikahulumende esibona ngezempilakahle. Okwamanje-ke sike silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona kuWhatsApp.
Awusalibonani beStudio 7? Hayi, mina igama lami ngikhethiwe. Ngikhuluma ngilapha eBotswana. Ngikhuluma ngendaba leka thiwa nguJoram Gumbo lo. Sinanzelela ukuthi all the time kuyathiwa kubotshiwa abantu beZANU-PF, kubotshiwa abantu beZANU-PF, but umuntu ongikhona ubotshwa isikhathi esincane kusasa sephumile. Akuqedakali ukuthi kuyenzakalani. Vele hayi asikuzwisisi thina.
Salubonani basakazi abahlela abalaleli beStudio 7 okhulumayo ngumfo kaNkomo lapha. Ngithanda ukuphawula ngendaba leyo kubotshwa kukaJoram Gumbo leyo. Mina ngithi kanti bazasukelana nokubophana naboJoram Gumbo. Wayi kanti uMnangagwa yena i-anti-corruption leyo ingahle isukele yena. Imphendukile njengokuyiqoma kwakho ukuthi kayizingele lawo masela. Kanti kunganjani ukuthi ijikele le anti-corruption ibonise ukubana isebenza ngobuqodwa, isebenza ngokukhetha. Waye kanti ikhetha amasena amancane kumbe ubufakazi bangikhona yibo buya kungekho yini, kodwa nje wonke umuntu uyazi ubani ubufakazi busegcekeni. Ngiyabonga.
Ngilapha eBotswana ngokabiwa wegobe ngiyakhuluma udaba lolo odokta abaxotshiweyo uyenelisi ukuthi bona iholo abaliholayo kaliyenelisi. Hayi, into eyenziwayo eZimbabwe kunzima, kathesi ukuthi ubuyele eZimbabwe ngento eyenzakalayo kite ekhaya. Hayi, kunzima bafethu, angazi ukuthi kuzalunga yini lokhu.
Kambe lilizwe bani lithi after 2 years litshintshe imali, after 3 years litshintshe imali? Kambe langa lakubona ngapi khona lokhu? Ibhonda lingabikwanisi labo 5 years 6 years kuta, but selitshintshiwa sokungena okunye futhi. Hayi, yazi eZimbabwe sibili ba kuyazi, kuyazikhanyela straight, kuyazikhanyela ukuthi yazi laba abantu abazi lapha bavela khona, bazi lapha bayakhona mpela. Hayi khona mani, hayi. Yazi lakathesi ubisa vele kuyazifananela phela lapha, vele ubisa nje futhi lonele bhondi. Xa ezabisa ama-$2 ibisa i-$5 kuyazifananela, andizoba vele le bhondi lalokho kufanana kokuyi $2 le-$5. Yilo vele ibhondi abantu bevalwa mehlo nje bethi kwesinye isikhathi kube sokurayithi. Akulaa nto erayithi lapho kwesinye isikhathi. Lani bantu ngabeloke lihogwa nje li-CTA urhulumente, kanti lebe lisitsho urhulumente woku ababulali laba lebe-CTA borhulumente. Akulaa rhulumente eZimbabwe lapho. Thanda ukuphawula ngakhona lokho xa kwesinye isikhathi kamgabi lokho vele kuyazifananela, kufanela vele ngani lokho umgabi ngani lokho ekhona. Umnankakwa phela umgabi vele intonya ngubhuti lo mna wakhe. Laphana nje kuphela kwehle ukuthi lokhu umuntu wayedrayive ikumota nje kuphela, babethatha uwindi bemfaka kwi-steering. Kuyazifananela lokho mna, but nje lokhu ezizobantu beZimbabwe ti urhulumente, urhulumente. Akula rhulumente eZimbabwe la. Sibelekeli bantu bakithi lokhu elibizwe abantu ababulala abantu liphi ngurhulumente. Laphana libuswa ngamagorila kuphela, laphana sifuna ukuthi ngitshela amanga la. Kuswa ngamagorila libuswa zimpisi, laphana abantu abadla abantu, badla abantu labana abantu labo.
Lina wogogo labokhulu eseligugile lina, arike liphume ezihlalweni, liyalela ezihlalweni nje, liyalela khona ukutshontsha kunalokho. Akula nto eliyalelayo, liyalela ukusela kuphela. Ligqiba izizu zenu, linothisa imuli zenu, abaye abantwana belele bengadlanga belambile. Abaye abantwana beZimbabwe, the whole of Zimbabwe, balala ngendlala. Kodwa lina liyalela ezikhuleni, ezikhudleni liyalela khona ukuba litshontsha kuphela. Awubukile izwi ukuthi likuphi manje? IZimbabwe manje isehlazweni, iphelile iZimbabwe ngomnankakwa lo mgabi abalela ukuthi ayilizwe leze laphela. Ukuvuka ekuseni uze umuntu ethi yeye ama-sanction. Kanti lina la lithi xa litshontsha leyo mali lithi ilizwe ilizwe yakubo. Lathi litshontsha imali ihuquluza lonke ifaka ezindlini zenu. Latshontsha idola leZimbabwe laze laphela. Namanje futhi lilokhu lisarhuquluza, lisatshontsha kwesi. Alimanga phela ukutshontsha. Kodwa likhorrupti linabantu beZANU-PF, likhorrupti kakhulu. Vele akusuwa bantu elinganikeza abantwana beZimbabwe ukudla, bedle, belale, bekhohlwe ngendlela elibahlukumeze ngakhona. Abantu bahlukumeze kakhulu emphefumulweni yabo. Noma ubona bevuka nje abantu bazi ubuhlungu kakhulu ngenxa yenu abantu beZANU-PF. Abantu liyathwalisa nzima, lithi ukubabulala, lithi ukubathumba, lithi ukubabopha. Kanti lifuna abantu bephile njani elizweni? Lizehluleke, lizehluleke, plus ilizwe ngegelafana livuze ngobusela benu. Inhliziyo yezwe livele asekho right. Kazi angeke lafana sizwe omunye umuntu. Awubukho umnankagwa undiza ukusa namalanga, umnankagwa undiza suku zonke. Le nto ayilandayo ingabonakali, ingakhanyi. Sisi wahamba amazwe wabuya nani umnankagwa? Into yokuqala nje wabuya la yini? Ngoba sithiki lokufana kula tshintshwe elizweni, izwe lokuthi litshona liziyafana.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu be-Studio 7 abasithumezele ama-audio abo kuwhatsapp kunombolo ethi 0120245-0318. Lisithumele phela khona manje. Siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi olubona ngezemithetho kwele Melika soluthonisa amacala izisebenzi ezimbili zenkampani ye-Twitter okuthiwa zazicupha abantu bakwele Melika zinceda ilizwe leSaudi Arabia. Unkosikazi Fatima Madabayo, umongameli wakwele Sierra Leone, uthi kumele uZulu alwisane ngamandla nokudlongulwa kwamantombazana kulelo lizwe.
Sabonani balaleli abahle, igama lami nguMovin Ngwenya. Abangaziyo bayatsho ukuthi iqhedisa uSajekho kuna pa elbani isti etaluga esgava uti 19 ye impilo inzima ke mina ngumuntu oyakhileyo ngilabantwana abane lonkosikazi kusho ukuthi ngihlele ekhaya singu 7 ukudla sidla nzima siphila ngelelisa kagugu oba liyolitholayo u-social welfare manje kathi sibathole mhla ka 5 inyanga siziphelile sidla nzima ngakhuluma kwakathesi besibhajeta ukuthi na siphike ingabo 5 intambama bazagcina abantwana izithola sebekujayela lakho bekudla ekuseni ingabo 10 bechova zezisikhathi ilanga lonke bathola bebhoda abesikolo basila khona ngale sikolo kwesinye isikhathi kungaphekwa lutho.
Kwini elikwenza nsuku zonke khonapho elubhane?
Bengilima ingathi sengitshayiwe yilokhu i-heat wave yona liye khona akula manzi. Ke sizama ukuthi sibhalele abanye ukuthi sidinga uncedo ukuthi besibhorele isibhorane akula impedona le kade ngilayo emhlanu isithile bengikwanisa ukuthi ngibe layo emhlanu nale ngizuza isithebo kuthe kusitsha ngathatha ngakhwathisa ukuthi kube ngumfushwa kule nsuku impilo enzima kimi ngumuntu sibili ophila ngokukhanda angisebenzi ngiyakhanda sibili sithi khona metal work sithi Blacksmith thina abohlangothi lwesipostoli ngabantu abakhandayo so ngaze ngikhande umuya letha umgqomo wakhe isikali phela esokufaka amanzi kusho ukuthi ngokushaja intengo yakhona besishaja silinganisa lebhakede imali yakhona manje ibhakede seliku-$90 nxa ungathi ulithole kwenye indawo angazi ukuthi kuyabe kunjani ngibala yona i-10 kg kusho ukuthi na impilo enzima kwesami isandla.
Njengoba kunzima kangaka baba Ngwenya, pho-ke wena usuphila ngani? Uyakhuluma lapho usithi uphila ngokuthi ukhande amazenge into ezinjalo. Nxa kungaphumeleli khonokho, pho manje ubamba ngaphi nangaphi?
Akula enye indawo engibamba ngaphandle kwakhona lokho kwami kwamazenge lakho sukuthi kwansuku zonke ngoba vele ibhizinisi lakhona lisekho selawa sokukhumbula nje akula siliqiniso lonke ngumuntu ohleliwe ekhaya ukuthi ungangizwela sibini ngize ngifise ukuthi ngabe ngiya kulomunye nje ongibhustayo ngingene lakho futhi ngingangena kuyiphi iproject ezathengelwa yini ngoba into engekho yimali imali kayikho akula muntu osebenzayo emangweni wethu akula osebenza ngoba thina kahle kahle la isisthemba into zamathimba so amathimba asaganyulwa vele singabantu baphila ngembhida engadini so ngakuthile engadini sisivuka kuphela sivukelana kungela nto esingathi siphila ngayo duku kunzima kithi zimi. Ngiyabonga abalaleli inkosi ngathi ngaligcina sikhulekele ukuthi inkosi izuline sithole ukudla silime ngogatsha wompoyina lowo.
Umnumzana Marvin Khalisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elubhane. Ibandla lama-Democrats linqobe elama-Republicans kukhetho lokudinga kusibalikhulu wesabelo seKentucky okuyindawo yama-Republicans. Ibandla lama-Democrats liphinde lanqoba njalo elama-Republicans kukhetho lwabazamela izabelo zeVirginia. Le njalo yindawo yama-Republicans. Ama-Democrats athi avotelwe nguZulu ngenxa yokuthi uMongameli Donald Trump kukhanya engani uthanda ukulwisana labantu. Ama-Republicans athi azavusa inkophe azame ukukhanga abantu ukuthi bavotele uMnumzana Donald Trump labanye bakhe kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Ukhetho lokudinga usibalukhulu wesabelo seKentucky, uMnumzana Andy Bashir unqobe obengusibalukhulu uMnumzana Matt Bevin webandla lama-Republicans. Uthabe okumangalisayo uBashir.
We saw our families come out and say they wanted a governor that is focused on Kentucky.
Abantu baphume ngobuningi babo ukuze votela abakufunayo. Sizalathulela ibhajethi ezalungisa ezemfundo lokunye okujiyeneyo. Lokhu akusikho kwezombangazwe. Lokhu ngokuthi ngibe ngusibalukhulu kaZulu eKentucky.
This isn't about politics anymore. That ended last night. This is about being the best governor that I can be for the people of Kentucky.
Umnumzana Tom Perez, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngokwenzakala kubandla lama-Democrats uthi benze kahle kukhetho olusanda kwenziwa endaweni eziningi.
Yesterday's victory was a victory for all Democrats. It was a victory for, I think, our democratic values. We're focused on helping people across this country.
Kunqobe uZulu. Sifuna ukulungisela abantu abakufunayo. Kuningi okumele sikwenze ngesikhathi esizayo.
And we're going to continue to compete early everywhere.
Umnumzana Bevin walile ukwamukela impumelo yokhetho lolu esithi bazahlolisisa amavoti kaZulu bethule abakubonayo kungagqitshwa lokhu. Kodwa wathi engakayi kukhetho lolu uza kwamukela okuzaphuma kukhetho.
I'm confident that in the end the right results will be delivered and I will be entirely comfortable with whichever way they go.
Ngiza kwamukela impumelo yokhetho lolu nxa kungenziwa ngemfanelo. Sifuna ukuthi abantu bathakazelele ukhetho lolu.
We simply want to ensure that there is integrity in the process. We owe this to the people of Kentucky.
Abakubandla lama Republicans bathi sokumele ke bedonse ngamandla ukwenzela ukuthi banqobe ukhetho oluzayo.
Lokho ke ngokunye okwenzakala khonapha ke kwele Melika. Sesilinika ke umculo kamkhosi. Luze kancane kodwa singakangena emculweni lowo ngeke ngizwe ukuthi abantu bathini lapha ke kuFacebook yethu yeVOA Indebele. Lingakhohlwa ukuthi kumele lifitizele okukhona khona ngani isithupha okunje so nxa lingikhangele khonapho ungani isithupha ukwenzela ukuthi lisilandele sonke isikhathi. So ke nangupressure Zuza ukuthi amavuko Dube. Kuzobuya ke lo mandla Joshua Yoram uthi livuka kanjani emsakazweni. U-Arthur Ncube uyabhala uthi kwehluleka kukahulumende ukuxotsha odokotela kambe uyenzani uhulumende ngalokhu. Kuzobuya ke uJB Mabhena uthi kanti wona amapholisa ayahola na. Nankumbuzo omkhulu singazikhonapho ke JP. Then uJason Maphosa uthi morning is livuka njani uthi Zanu PF ayihloniphi ilungelo likaZulu. Musa Mazibuka uthi unjani Dube ayinyaphela kakhulu uthi khona ngale eRandberg. Uthi selishayeleke umculo kamkhosi sizuthi uhamba njani.
Malame ngidinge ukukhumbula sithando sami. Themba lami ngidinge ukukhumbula sithando sami.
Yes, yawuzwa ngemculo ulokhu Chao senza njalo. UPrecious Nyembezi Masuku ukuthi good morning Dube, ngilalele lami sisonke. Siyabonga kakhulu ke Musa. Musa Mazibuko uyabhala futhi uthi Zanu PF isithwalele ubhulo kambe siyasebenzela imuli zethu siphinde sisebenzele lenyamazana izifuyo kambe kwini khonoko. Ye kuzobuya ke njalo uPrecious uMasuku uthi nyaphila Dube mina. Qhubekani ngokusethulela okwenzakala elizweni. Ngiyabonga kakhulu ngelikwenzayo. Babela Khumalo uthi Zanu PF bayasihlukumeza okunye okumangalisayo. Ye silinike njalo umculo kamfowethu lapho umkhosi.
Inkumbuzo bebe wami wo. Inkumbuzo sithando sami wo. Ngithemba lami ngidinyaka ucabanga sithando sami. Ngiye ngikukhumbule sisonke baby. Ngiye ngikukhumbule oh baby. Ngiye ngikukhumbule oh. Ungiqinele mntana. Ungiqinele mntana mistan. Ungiqinele mntana.
Yeah, ilapho ke sithando sami ke umkhosi lapha uyashaya sibilo kuzwayo. Singakuhlukana ukuthi sikhangele indaba ebesikhokhela lamhlanje. Uhulumende uthi kuzaba nzima ukuthi ngawodokotela kulandela ukuxotshwa kwabanye abakhalela umsebenzi. Odokotela bathi kumele uhulumende akhulume labo hashi ubaxotsha umsebenzi. Isisebenzi sikahulumende sola amapolisa avimbe ukuthi sitshengisele emgwaqweni izolo eHarare. Siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje ngolivalelisayo ngoGibbs Dube. Sithi asidibaneni ngo-past 7 ntambama.